singalalela odokotela lalaba abacubungula ngezemkhuhlane bathi bona kubangelwa ukuthi abantu abaningi abanye abantu kabahlabanga i-vaccination le bikhona njalo siyezwa ukuthi kuthiwa bakhona abanye abahlatshiweyo ababalawo umkhuhlane kodwa baphange basile kungabi nzima njengalona okhona. Mina ngibona ngani inani labantu abahlatshiweyo likhulu ye kodwa labangahlatshwanga labo baningi ngoba uningi bangkhona kuyachiyana kulamanye ama states alabantu abaningi abahlatshiweyo abahlatshi vaccine ama numbers abo lanxa ekula abantu begula kuyakhanya ukuthi inumbers angkhona singaneno ngoba abaningi bahlatshiwe abaningi abahlatshwanga. Then bese kusiya kwezinye indawo ama states njengama states ase south kubo Louisiana labo Mississippi labo Alabama inani labantu abahlatshiweyo liphansi kulenani labantu abangahlatshwanga. So izinamba lezi kasoze zehle ngenxa yaleso simo lokuthi abantu futhi bayahamba bethenga izertificate zokuthi bahlatshiwe bona bengahlatshwanga. Bayabanjwa bebonakala abanye befuna ukuya kuholiday besithi bahlatshiwe bengahlatshwanga kulama certificate onala athengiswa ngaphonywa nguhulumeni. Ngenye indlela okusitshengisa ukuthi i-COVID silayo okwesikhathi siyaphambili asikwazi ukuthi sizaphelela ngaphi. Izaphelela ngaphi i-COVID? Njalo lakathesi lama-scientists bayakutshela ukuthi ayisiyonto ephelayo esikhangelele ukuthi iyaphela. Kuzamele nje sihlale sizilungiselele ukuzivikela ngendlela zonezo ama-scientists abachoyo ngayo ukuthi sizivikele ngazo.
Uhulumende welemelika elokhu ephatheke ngodaba lokubana cubutshungulwe ukuthi yona vele i-coronavirus iyaqala ngaphi njalo njani. Ubona ngani kuyaphathisa yini ukuthi kube kukhulunywa ngalolu daba?
Kungabe kuyasebenza, kungabe kungasebenzi. Kungasebenza ngalindlela ukuthi nxa kuyukuthi labo abacubungula ngezemikhuhlane bafuna ukuthi bazisise isisusa sokuthi coronavirus yasuka phansi njani. Ngingasebenzisa amabala esikhiwa ukuthi how did it develop, how did it start there, where it started, kuyini owenza ukuthi kuze kube legciwane lona lelo. Ngibona nganikho abazama ukuthi bakucubungule. Njalo nxa abantu abenza izinto zesayensi laba becubungula izinto bezama ukuthi bazimise, kuqakathekile ukuthi babekwazi ukuthi isisusa sakhona kwakuyini. Mina ngibona ngani kuqakathekile ukuthi bawazi ukuthi igciwane leli lavela njani ukuze baye besiya bedingisisa imithi yokuthi belaphe njani ngoba bayakwazi ukuthi kwasuka njani. Hayi, lokunye ukuthi ngenxa ukuthi kwavela kwaqala ukuthi igciwane lavele eChina. So bafuna ukuthi basuthiseke bona ngowabo. Okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-scientists, okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-politicians. So kwesinye isikhathi eMelika kunzima kakhulu ukuthi ucubungule ubone isisusa sendaba ukuthi kuyini okufuqa abantu ukuthi benze izinto. But esikhathini esiningi kwabe kukhanya ngani kuthiwa kulezinye izizathu, but okunye kukhanya kakhulu ipolitics siyabo yeyifuqa izindaba.